Sikati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Alingali challengeani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlaka 30 Ncwabakazi 2019 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
sikhangela nje kanye lokukhumbula uItaiza Mara lo ongaziwayo ukuthi ongapi njalo ukuthi kodwa siyakwazi nje ukuthi uhulumende waphiwa umsebenzi ukuthi amapolisa investigate njalo abe esipha ama periodic reports kwabe imali yakhe.
AbeZimbabwe bamanyene labamanye amazwe omhlaba ukulanza usuku lokuqakathekisa imikhankaso yokuqedwa kokuthunjwa kwabantu mahlayana ebe International Day of the Victims of Enforced Disappearances.
Yebo, iqiniso ukuthi kusiyakuvuka kusisa kuyizolo. Sibuya lapha abantu bevuka bethi bayemsebenzini ekhanyayo, imigwaqo yonke ivaliwe kulama amaphoyisa avala imigwaqo. Ukuthi ungangena lapha edorobheni phakathi ngapha, amaphoyisa ajolisa ngalo yonke. Laphana isuka ku-High Court laphana ukotredmolo vele kuvaliwa kungeneki.
Abikwa enyakazela amapholisa emadolobheni amakhulu abalisa iHarare, eBulawayo, eGweru lamanye. Kuhonza Friday liviki uEzra Chisa Svanda weStudio 7 uxoxa lentombazana esakhulayo uValerie Svanda owazakala ngegama lokuthi nguVali Music. Zonke lezi ndaba lezinye nizozizwa kulo msakazo. AbeZimbabwe bamanyane lamanye amazwe omhlaba ukunanza usuku oluqakathekisa imikhankaso yokuqedwa kokuthunjwa kwabantu mahlayana olwe International Day of the Victims of Enforced Disappearances ngesikhathi lapho kuqhubeka liqansa inani labathunjwayo, iningi labo kungabaphatheke kwezombusazwe labalwela amalungelo oluntu. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Abenhlanganiso ekhuthaza ukulondolozwa kokuthula eHill Zimbabwe bathi bakhathazekile ngokuthi lanxa uhulumende wangena kuzivumelwano ezehlukeneyo zamazwe omhlaba zokwenqabela ukuthunjwa mahlayana kwabantu, liyaqhubeka liqonga inani labehlelwa yilolu duko. Omunye wabasebenzisana nalo iItaiza Mara owanyamalala eminyakeni emine edluleyo phansi kwenhlanganiso yeOccupy Africa Unity Square, uCharles Nyoni, ulandisa ngokuthiwo yileli langa.
Sikhangela nje kanye lokukhumbula uItaiza Mara lo ongaziwayo ukuthi ongapi njalo ukuthi kodwa siyakwazi nje ukuthi uhulumende waphiwa umsebenzi ukuthi amapholisa investigate njalo abe esipha ama periodic reports kwabe imali yakhe. Kodwa lokho sikubona kungazange kwalandilwa njalo emthethweni, bengazange bayenza ngitsho lalutho.
Uqhubekethi kungumlando kahulumende ukulandela izivumelwano angena kizo ukwenqabela ukuthunjwa mahlayana kwabantu.
So singabe nje silikhumbula njalo silithakazelela ilanga leli, kodwa sikwazi nje ukuthi kwelethu lapha eZimbabwe uhulumende wethu kalilandeli ilanga leli njalo kaliqakathekisi.
Amagqwetha abalisa umnumzana Nkosi yabo Sibanda bathi ziningi izizathu ezenza uhulumende angaze azinikela ngokwaneleyo ukwenza lokho okumele akwenze okuhambelana lezivumelwano angena kizo kwezokukhankasela ukunqabela ukuthunjwa kwabantu.
Ungathi uyabala u-section 2 we-constitution, uyatsho ukuba i-constitution yiyo umthetho o-supreme eZimbabwe. Uthi ke ungayihlangayo i-constitution uye kubo section 53, uye kumalungelo wabantu labo ababotshiweyo, uxazulula into ezimbalwa ezitholakala ku-convention le. Okungangokuba i-convention le ayiphikisani lomthetho welizwe leZimbabwe, kodwa i-convention le ipha ezinye indlela zokuhlonipha amalungelo abantu laba angekhoyo ku-constitution yethu eZimbabwe.
Elinye njalo lamagqwetha elizweni umnumzana Abraham Mateta uthi zinengi izizathu ezenza uhulumende angazinikeli ekubekeni imithetho esiza kulolu hlupho.
Uhulumende wethu ngala ntshukuntshu yokuthi aratify ama-conventions lawa ngoba bangaratifya kutho ukuthi kuyabe sokuzadingakala ukuthi laba bathumba abantu kuyabe kumele bejeziswe.
Ezinye zezivumelwano uhulumende wangena kizo wasayina zibalisa ese United Nations Convention Against Torture or Inhuman or Degrading Treatment CAD or International Convention for the Protection of All Persons Against Enforced Disappearances ese Rome Stature lezinye. Ngimele Studio 7 ngise Harare ngingumevis gama.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-half past 6 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Amalunga edale lephalamende ahlangane labantu bakobulawayo lamuhla besizwa imbono yabo mayelana lomthetho wemichado osekulolongweni okwamanje. Indaba ekhanya ingaphathi abantu kuhle ngeyokuvumela wesifazane loba wesilisa ukuba abe lobudlelwano obungayifika lasemacansini labanye abantu lalabo achadileyo. Ubathabile Masuku sethulela loludaba ngokugcweleyo.
Iningi likhanya lingathokozi ngokuvumela abachadileyo ukuba babe labanye abantu abangathandana labo ngaphandle komtshado ngokusemthethweni. Kodwa kukhanya kulezinye izigaba zomthetho ezigoqela ukuphiwa amandla kwezinduna ukuchadisa abantu ezigabeni zabo kanye lokungavunyelwa ukuchadisa abantwana abangaphansi kweminyaka elitshumi lasitshiyagalombili i-18 years. Obekhokhela amalunga edale lephalamende emele inkulumane engoyebandla le-MDC umnumzana Kucacaphulu uthi bazwile imbono yabantu bakobulawayo.
Namhlanje besihamba nge-marriage bill sibuza abantu ukuthi bathini ngomthetho lo. Sikhangele izinto ezifana nokuthi abantwana abancane abangaphansi kwe-18 years akusavunyelwa ukuthi basiwe emendweni kumbe bachade. Sikhangele izinto eziclose 40 wabacivil partnership. Sikhangele umthetho omuhle kakhulu othi izinduna sezivunyelwa ukuchadisa ezigabeni zazo.
Umnumzana Lindani Mpofu oyisakhamuzi sakobulawayo uthi akwesulwe isigaba somthetho esivumela abantu ukuthandana labantu abaningi.
Indaba le eyama-social partners le kuzadiliza imizi ngoba kuzagcina sokudiliza imishado eminingi.
Obemele inhlanganiso ye-Women's Coalition unkosikazi Petronella Juma uthi akungancindezelwa omama abathethwe ngokwesintu ukuze mhla umtshado uchitheka labo kube khona abaphuma lakho.
Nxa sikhangela indaba yama-civil partnerships le sithe sicubungulisisa sabona ukuthi omama nxa sesifithi u-close 40 akakhitshwe wonke siyabe sesibancindezele sibavalela ilungelo labo elokulinganiswa kwamathuba eloku-section 56. Ngalokho thina sithi aka-reviewe u-section 40 u-close 40 abuye esengendlela ebhalwe okuvumela ukuthi omama abenzileyo ngokwesintu lalabo abaxotshelwa ebadodeni abo ngoba sebezithwele bakwanisa ukuthi ngihla imendo yabo ichitheka bakwanisa ukuthi bathole labo i-property.
Umnumzana Christopher Dube isakhamuzi sakobulawayo uphathe ngeminyaka amantombazana endiswa ngayo.
Obaba nabomama lapha kulento enje la lapha into esifuna ukuyikhuluma lapha njalo singabantu abakhulileyo kule ngozi eziningi ikakhulu laba aba-under 18 years ukuthi untombazana umntwana onguntombazana abonakale esezithwele bakithi umzimba lo uyafuna ukuthi wakheke lo uqine ube mature ngaphakathi ukuthi usungaba usungemukela ukuthi ugcine umntwana esiswini hatshi ukuthi into ingakavuthwa wena usihluka iganga laza uyilokhozi sicela ukuqhingana ukuyaqongiswa mbijana khona kokho iminyaka
unkosikazi Stars Mathethebe ilunga ledale lephalamende yena ke uqinise uZulu ethi bese bekubonile labo ukuthi lokho akusoze kwemukeleke ngokwesiko leZimbabwe
nginanzelela ukuthi abantu abanengi baphatheka kakhulu ekuxoxeni ngomtshato owabantu abaphonguhlangana endleleni esithi ngama-social partners. Abantu kabawufuni lokho.
UZulu ukhanya engajabuleli ukuvumela ngokusemthethweni ukuba abantu kungakhathalekile ukuba batshatile kumbe hatshi babe lobudlelwano labantu abehlukeneyo baze bafikisane lasemacansini. Amalunga edale lephalamende abethapha imbono kaZulu batshele abantu ukuba labo edale basisolile lesi sigaba somthetho kukanti kukhona kodwa ukuhle okumunyethwe yiwo okunjengokuba induna zizaphiwa amandla okutshadisa ezigabeni. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Abikwa enyakazela amapholisa emadolobheni amakhulu abalisa iHarare bulawayo Gweru lamanye. Kwezinye indawo ezifana lasemthethwandaba weHigh Court kobulawayo sezihlala sezingezigqagqelweyo ngamapholisa. Sixoxele umgcinisihlalo wenhlanganiso yezakhamizi yeProgressive Residents Association umnumzana Ambrose Bindi othi kwezinye indawo kulamasotsha ami lamapholisa bebuza izakhamizi ukuthi zithweleni kumbe ukuthi ziyangaphi.
Yebo kuyiqiniso ukuthi kusiya kuvuka kusisa kuyizolo sibuya lapha abantu bevuka bethi bayemsebenzini kukhanya imigwaqo yonke ivaliwe kulama amapholisa avala imigwaqo ukuthi ungangena lapha edorobheni phakathi ngapha amapholisa agcwele iganga lonke laphana sika kubo-High Court laphana ubo-Third Court bevele kuvaliwa kungeneki kwezinye indawo kwamota lezi amapholisa ezimkhulu lezi ezamanzi ezisokaza amanzi ababayo gcwele iganga lonke abanye kwesikhathi ubone labantu balamasota kwezinye indawo. So ke akuqedakali kanti ilizwe lezimawumbe selifika empini abantu abasabayabuzani kanti kwenzakalani elizwe lapho ngukhanqwa nje bathwala nzima kangaka abantu abasakwazi kwenzakalani.
Wona amapholisa akhona ayabuza yini abantu imibuzo kumbe ayathiya nje abantu bezihambela?
Abantu bayazihambela kodwa ke uzananzela ukuthi imigwaqo eminye yabo ivaliwe ungazama ukuya khonapho usungathi usuthwalisa nzima ngezinye indlela lanxa ungabe ungabuzwanga nxa umgwaqo uvali wena ulalapho ufuna ukuyefika khonapho usumizwa ukuthi hayi ungasebenzisile umgwaqo ungananzela amalungelo ami khona phana mbona ngathi aselinyaso ngoba mina bendenjenga ukuthi ngifuna ukuyafika lapha kodwa ke nxa sokuthiwa ngingayi kodwa ke sizwa ngibona abasinxa sibala emaphepheni ungathi kuthiwa kula abanye High Court laphana amaja abagcine bebanja befakwe izimoto zenezo ezingelama number plate bebotshwa kodwa generali bagcwele iganga lonke bengahlukuluza abantu bengakhulumile abantu kakhulu ngaphandle kwama-roadblock ukuthi bafika bame bakubuze ukuthi kuthweleni emotweni and kwesikhathi bayikhangele kwesikhathi bephonke ukuyidlula kwesikhathi bakusetshe so akuqedakali kuyikho.
Ebusuku ke kuyahambeka
ebusuku yes labo babakhona ukuthi ungananzela nje abantu ngenxa yokuthi labo bananzela umumo ungananzela abantu abaningi emgwaqweni lapha lebusuku imoto yabona sezintshwala abantu bebalitshwana I think abantu labo bananzela ukuthi ngomumo lo wabo ubona omunye lomunye uyasukuza aziphendule abantu abaningi sebezama ukuthi bangahambihambi kakhulu ebusuku njalo sinanzele ukuthi lebusuku bakhona ndawo kulezi suku zananzela ukuthi lamagetsi abe ngekho ize siyabe ingekho so vele akusela movement ekuningi kakhulu ebusuku ikakhulu ngabe imali yokuthini balitshwana abantu uyabona ukuthi gqa engxenye abantu abangaye bebonakala behambahamba okungathi banenganyana ngapha edorobheni kanye but emalokishini hayi abantu balutshwana abanye vele sebesesaba sibilezani betshelani ngathi bo cela ukuthi ungabona ukuthi yona la ungena endlini lanxa ungasomapho abantu sebetshelana bona kodwa ngabalathi qinisuku kanti okwenza amapolisa agcwala igala lonke bajongene.
Hello ke ngumnumzana Ambrose Bindi umgcini isihlalo wenhlanganiso yezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwobulawayo. Ku-Live Talk namuhla sixoxa ngengxabangxoza esiqhamuke kwele South Africa yokuhlukunyezwa kwamatshayeli bemota ezinkulu habokuza. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhloko kahulumende wakweBrithani umnumzana Boris Johnson ubikwa eqhubeka ebhekane lokusolwa okukhulu ngenxa yezinqumo zakhe zokuphuma kwelizwe lakhe ku-EU. Abadabuka eZimbabwe labanye abokuza abahlala kwele South Africa bathi sebedlela evalweni kulandela imbiko ethi kungaqhamuka udlakela kulelo lizwe ngomvulo. Kubikwa kulabe South Africa bafuna ukungena emafekitali lakweminye imisebenzi bedinga abantu bokuza abasebenza bengela maphepha aqondileyo lokuhlala lokusebenza kulelo lizwe. Abake babona kuqhamuka lolu dlakela ngomnyaka ka-2008 kwele South Africa okwabulawa abantu abangamachumi ayisithupha lambili bacabangela ukuthi kungaba ngesifanayo lonyaka. Kodwa-ke kulezinye izalwane zakwele South Africa ikakhulu ezitshayela imota ezinkulu eziya kwamanye amazwe ezithi akumelanga kuhlukunyezwe abokuza. Kusenjalo, izifundo eziningi kwele Nigeria namuhla bezivimbe phandle kwezitolo zabantu abadabuka kwele South Africa zisithi kumele bakhuze abanye babo ekhaya ukuthi bengahlakamezi abantu abadabuka kwele Nigeria. Ake sizwe abanye abadabuka eZimbabwe abahlala kwele South Africa bexoxa lo Gibbs Dube ngalolu daba.
Iveleni naye ngingakhuluma nje ngitho ukugcwala umlomo ukuthi umhlaba wonke kulona ngithi mina e-Southern Africa yonke yilo kuphela sinto kadaba kumhlaba elibe nezethekeli eziningi okudlulisayo ezinama-documents nezingenawo ama-documents. So-ke into yonke yafika esikhathini sokuthi abantu bekhathale sekuphelile. Nabo bayanda, i-population yabo iyanda, abantwana babo bafuna umsebenzi and thina nathi sesingapha siyazala sekuyeke lokuzala. Sekunzima yithi bona i-level system yabo ithesisinda. Bathe mababheka ba-checka ukuthi kanti-ke ngizozala ngani babona ukuthi no abantu bakuza sebebaningi.
Sokuthoke silo baba lapho ecingweni?
Esikhona kunjani?
Ngiyaphila Voltamoya.
Hayi, mina lapha engifike khona kathesi akulalutho, kathesi ngisePlukwane la. Hayi, akulalutho, akulalutho, sikuzela kuwo Pretoria ngale. Bakusekuletha ku-social media, but practical on the ground, angikubonanga ngoba kathesi ndiseCape Town ngisenza i-thesis yami. ECape Town anzake ngizwe abantu bekhuluma ngakho. Ngikuzwa ku-social media, abangani bami ama-South Africans la, amanye ama-business associates ami engilabo, abakhulumi ngento enjalo, singazi njalo mhlawumbe i-government yabo izabavumela.
Ye, wathi sithatha ubaba uMaphosa.
Hayi, sizawona lowo mkhosi ukuthi abantu bazahamba bengena emafemini bedinga abantu abangaphandle nabangenamaphepha. So sikhangelele kona lokho ukuthi sibone lathi kuzayenza njani ukuthi sibaphepha kanjani. Ibo sihluphayo kakhulu kona lokho.
Ye, sibone ke ubaba uNdlovu ecingweni.
Into engayitsho nje yikho lokho nje sibona labala ngako-social media ukuthi ngemande mhlakathi abantu bazabengena emafemini. Befuna abantu bangaphandle indawo zezithekeleyo bazovala imigwaqo into lesi sibona zithele nje ku-social media.
Sizwa kuthiwa-ke abantu bezimbabwe labo bathi kungcono behlangane emapaki kumbe ngaphi ngaphi, ukuzwa kukhulunywa ngakho khonokho?
Angeke ngakuzwa khona kukhulunywa ngakho, kodwa ungathi ebhekisisa lento msakazi. Mina ngiblema kakhulu i-government ye-South Africa.
Labo-ke ngabanye abasebenza e-South Africa abaxoxela uGibbs Dube weStudio 7 kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuxhumana weFacebook ukukhasi le-VOA Ndebele. Kwezemidlalo, umphathintambo ogatsha lwezemidlalo uCassie Coventry uthi abadlali beqembu elimela eleZimbabwe emdlalweni webhola elokuqhaga elabomama lizathola imali elithenjisiweyo nguhulumende ngemva kokuphatheka kwimidlalo eyokudinga intshantshu zasemhlabeni jikelele. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ndawonye lezinye.
iqembu lebesifazane elimela ilizwe leZimbabwe emdlalweni webhola lokuqaga lithe ngokudlala kuhle likwenze kumncintiswano wezizwe zomhlaba oqhutshelwe kwelengilandi ensukwini ezedlileyo lathenjiswa inkulungwane ezingamashumi amabili zamadola ngurhulumende kodwa lalamhla leyo mali lokhu bengakayitholi. Ekhuluma lentatheli zindaba ngesikhathi evakatshela indawo oqhutshelwa khona ezemidlalo edolobheni lakobulawayo uCoventry uthe leyo mali sebezaqala ukuyithola beqembu lama-James.
Kumele ukuthi ngabe sebabhadalwa kodwa inkinga yikuba imali okumele bayiphiwe yimali eyayidingwa liqula elabunjwa ngesikhathi kudingelwa iqembu lama-Oranges imali yokuthi liyephatheka kumncintiswano we-AFCON. Bekusahlolisiswa ukuba leyo mali yasetshenziswa ngemfanelo yini phambilini kokuthi ibuyiselwe kumongameli welizwe ongeseza kupha ama-James.
Iqembu lama-James liphutshelise endaweni yeshiyagalombili phakathi kwamaqembu alitshumi lesithupha khona lekwelengilandi. Sikhangele umdlalo wenguqu. Imidlalo yesigaba sekhasi lakaPremier Soccer League ingena kuviki yamatshumi amabili lanye kulimpela viki njalo amaqembu azadlala ngokulandelayo. Kusasa ngomgqibelo iqembu leBulawayo Chiefs lizemukela eleCapes United enkundleni eluveve. Ngazemandaba kulo mdlalo ugobhozisa amathe ophakathi kweqembu eliphekamise isicoco lakenye ele-FC Platinum kanye lele-Chicken Inn. Komunye umdlalo wangomgqibelo iqembu leDynamo Stars adlala lele-Tel 1 ngaseRufaro. Ngensonto iqembu leChapungu lizadibana lele-Triangle ngase-Ascot. Iqembu leManyika Diamonds lizadlala lele-Wange ngaseVengere. Iqembu leBlack Rhinos lizanqibelana lele-Harare City ngase-National Sports Stadium. Iqembu leNkezi Platinum Stars lizadlala lele-Rentals ngase-Baobab kuthi iqembu le-Highlanders lizadlala lele-Mshwane Stars enkundleni eBarber Fields. Iqembu lebhosi liqhuba nzima kulezi nsuku njalo umgcini sihlalo walo uKenneth Mhlophe ukhiphe umbiko esithi abaqeqeshi balo abakhokhelwa nguMandla Mpofu baphiwe imidlalo emithathu ukuba banqobe kuyo ukuze bagcine umsebenzi. Ngomvulo iqembu leyade alizanqikelana leleZPC Kariba ngaseRufaru. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Which was a Friday, my darling. Was a Friday.
Woza Friday. Kuhlelo Woza Friday liviku Ezra Chisa Sibanda we Studio 7 uxoxa le ntombazana esakhulayo uValerie Sibanda. Wazakala ngegama lokuthi nguvali music. Yena ke ucula umdumo we house le soul music ecula esebilitane.
Umculi osengene kwezwakala kwelengilandi ngesizathu sokuthi abantu abaningi bayawukhwabitha umculo wakhe uMadawu.
Ibizo lami nguValerie Menyo Sibanda. Ngazalelwa koBulawayo lapho engafunda khona eGreenfield eseBellevue ngabesengisiya ePetra. Ngiqeda khonapho ngabuya e-UK, ngaqhubeka ngezifundo zami, ngaqeda i-CGCSE, ngenza le-uni, lapho ngifunde khona i-law le-business studies.
UValerie selamandla lade yathize yawakhiphileyo, njalo umculo wakhe ulomlayezo.
Igama engilisebenzisayo mangicula nguValerie Music and sengikhipha ingoma eziningi ezishiyeneyo ngibala uWhat You Need, uVosho, uMina Nawe nale entsha uDola. UDola ngiyithandela ukuthi ingoma, you know, in a way it empowers abafazi. It just makes you feel good and it makes you know ukuthi la way you can be independent and make your own money and be successful.
Ukanya ezokucula osukelela zokhatshana esemncane uMadawu.
Umculo ngazidlalisa ngisangumntwana. Sasihlabela, sikhonza ngekhaya lasenkonzweni. vele ngiyathanda ukuba ku stage ngaze ngayenza le modeling ngo 2008 ngaba ngu Miss London Earth winner. So ngiyakholisa nje ukuyenza izinto eziphakemeyo eziku stage that people can feel. Abantu bayawujabulela umculo wami. Ngabona ngeZimfest which had about 5,000 people. Labantu bakholisa. Bakholisa kakhulu and I did a lot of meet and greets. It was lovely.
Cula mnandi kangaka kuyabonakala kukhona abamthulekayo ukuthi naye ezwe efuna ukuba umculi.
Ukuthi ngiqine lami siba ngumculi ngakhangwa ngokubona abanye abadumayo ngibala oWhitney Houston, ngizembalele eGoli, oLucky Dube, Boom Shaka, obuSimhlongo. Wonke, you know, in a way inspired me to know ukuthi nami, you know, I can really do this. Umdumo engiwenzayo, yebo ngiyashaya i-house, mphinde ngicule ne-soul, ne-afrobeat. E-UK, i-goal yami ukuthi ngitshengise abantu limi lwami ukuthi bebekwazi ukuthi kule language okuthiwa isiNdebele ekhaya.
Ungakahambi tshiyela abalaleli lokugcina ngomculo wakho ukuthi utholakala ngaphi njalo ngayiphi indlela.
Ingoma zami lingazithola on all digital platforms. Ibizo lami nguVale Music, which is spelled V-A-L-E-E Music. Lingazithola njalo kubo social media. Ngiku Facebook liyanthola as Vale Music Official. Kumbe linthole njalo ku Twitter na ku Instagram. Ku Instagram nguVale Music. Ngiyabonga kakhulu.
Kuhle ubona abasakhulayo beZimbabwe asebathuthela emazweni becula ngolimi labo njalo bephakamisa losiko labo. NguValerie Sibanda lo ebesilaye kuhlelo Woza Woza Friday bangani mam mpelasonto enhlekini lonke igabramu ngu-Ezra Chisa Sibanda.
Checking this way, yeah. I'm packing the stacks up. My biggest, my ownership stack. Yeah, yeah, it's yeah, yeah. Cause you're breaking your back for money, buddy, oh. In my own, and I'll be making my own.
Vale Music isivalela ke uhlelo lwethu kodwa singakehlukani ngesikhangele inhloko zendaba. AbeZimbabwe bamanyana labamanye amazwe womhlaba kunanza usuku oluqakathekisa imikhankaso yokuqedwa kokuthunjwa kwabantu mahlayana olwe International Day of the Victims of Enforced Disappearances. Abikwa inyakazela amapholisa emadolobheni amakhulu abalisa iHarare, Bulawayo, Gweru lamanye. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo igama ngoChris Gande. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye lilaka.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.